Ndiyambona lokho okwenziwe ngumakhuphe kuyinto enhle sibili ngoba kasikhangeli nje yena kuphela usekhangele inhle yelizwe lonke yikho ehlose ubana asekele umuntu engavumelani laye ekuqaliseni lokho okutshengisela sibili ubukhokheli lokuzehlisa lokufisela okuhle kuZimbabwe yonke elizweni lonke.
Umbona esiza labantu abanengi yini umakhuphe kuThamisa?
Namboni kuzaba lamanani amaningi azabuya laye kodwa kuletha ithemba legunya eliningi ku-opposition nxa kusiza abantu ababekhona vele kufonywa i-MDC ngo-2000.
Akhona yini amanye amabandla nkomo obona elandela umzekeliso kamakhuphe ebambana loThamisa kuyiwa kukhetho lomnyaka ozayo?
Mbona sisiya ku-2023 kuzaba lamanye amabandla ombangazwe lawo azasekela uThamisa akubana abe ngumkhokheli welizwe kuma-presidential elections. Kuyinto eqakatheke kakhulu kodwa ngibona kumqoka kakhulu ukubana ama-political parties engadeliki nxa ekwenza lokhu kodwa enze isivumelwano esithi ngama-electoral pact ubana bevume ubana bazasekela umuntu oyedwa ukubana amele ama-opposition parties. Kodwa nxa kusiya phansi ngapha ku-member of parliament laku-councillor bevumelane ukubana bazasika njani ikhekhe esibe lamabandla ombangazwe atshiyeneyo aphikisayo abe lethuba lokubana afake abantu abalohlonzi benze isivumelwano labo-CCC ukubana lapha okuqine khona izaphu, lapha okuqine khona i-MDC, lapha okuqine khona i-APA, kube yi-APA kumbe kube izaphu kumbe kube yi-independent emayo khonapho kodwa kusekelwe umuntu oyedwa nje ku-presidential. Ngoba ke bokuqathile ukuthi amabandla ombusazwe atshiyeneyo ahlale ekhona kungabi lamabandla amabili kumbe amathathu ngoba lokhu kuyalimaza i-democracy.
Ama-electoral pacts la okhuluma ngawo ukusekelwa kwebandla elilodwa ngamanye amabandla kuqakatheke kanganani njalo kungani ukhetha khona kulokuthi amanye amabandla ahlangane lelinye ibandla elikhulu kube libandla linye?
Sinanzelela ukubana ama-electoral pacts la aqakatheke kakhulu ngoba umqala ayahlanganisa inani lamavoti ama-opposition parties. Nxa sikhayela ukhetho luka-2018 inani lamavoti le-opposition lagcina lisiba lincinyane ngoba babe lama-candidates ayi-21 atshiyeneyo. So kuqakathekile ukubana baseke i-candidate eyi-1 kodwa kuqakathekile njalo ukubana ama-political party atshiyeneyo ahlale ekhona angabhidlizwa angangeni ku-party eyi-1. Ama-electoral pact ayakuletha khona lokho. So kuqakatheke kakhulu ngama-electoral pact kumbe izivumelano phakathi kwehlanganiso zombangazwe ezijeneyo hathi nje ukubana bonke bangene lokunhlanganiso eyodwa kodwa kumele kube lezivumelano ukubana nxa sisekela umuntu eyi-1 ukubana abe ngumongameli ngapha phansi kubo-MP labo councillor amaphathi la atshiyeneyo la abe lethuba njalo ukubana afake abantu abalohlonzi ukuze bancintise kodwa bekwenza lokhu bengama political party onalawo whether yizaphu kumbe yi-MDC kumbe kuyini.